sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kulendingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu besokuseza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba, omama amazwabo ekhanye engangeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Sakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-sector angkhona, ngeke sabonga wakhathesi ngoba sizabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi, okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots hashtag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethulela namhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe size zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kwele Melika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcwethi kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ngikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli, izinto ziyakhwela kodwa kulamuntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono umuntu ukhule kuhle kebe uqakathekile ukubana sizama ukuthi sisebenze nama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezizalwane zaseZimbabwe ezikhonapha, ngoba sibona ngazena uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana na labo Melika lamazakhini kuhle sibili, kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebe lethemba kumkonongo waseZimbabwe. So into enhle sibili, kodwa kuninga okumele kulungise kusesele izigwenxa eziningi sibili, kodwa into enhle sibili ebukekayo, kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali lapha?
omunye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxebe ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga wakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezi zalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo, laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazwe.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezentelechara bachilokuza ngemva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezentelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Priska Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzagqitshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abanalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa iMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonder Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12, lo ward 22 eBikita kuseMashingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe lo ward 14, ward 16, 17 lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama, kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengenhlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha, ungahamba emaklinika ezibhedlela, abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa, bayakwazi ukuthi kumele ngiyecomplaina nga ngenxa yokuthi section 76 wesisekelo sombuso esitsho ukuthi wonke umuntu ikakhulu lophila lalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena leyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo okubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phambi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinti lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthana eHarare Gardens benanza iviki labaphila nalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhwazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila nalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela amavidiyo.
Cha i-rap labo bebemangala ukuthi i-rap le umuntu ongubaba urecha njani ngomuntu ongumama. Lokuthi rap imele iyereportwa weza ubaba oba njengumama kumbe umama oba njengubaba kumbe umntwana oba njengubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana lodubo usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekileyo laba abangakhulumiyo abangezwa endlebeni abesiba lama difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo. Kufana nelemakliniki, kufana nele-court. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba beklinikhi bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlalakahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingane lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Afrika njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elilesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kuba ngalo mntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqhathaniswa labantwana abangela lesi simo. Inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingamashumi amabili 19,000 eHarare kuphela elizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli beStudio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo ngelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi emhlabeni jikelele babulawa imkhuhlane enhliziyo othukela lemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso yenziwe ngabenhlanganiso ye The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathintambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe iState of the Nation Address, umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathintambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa ukuhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba le The Herald ukuthi abaphathintambo abazehluleka ukuphuma lamabill bazabizwa ukuthi bayechasisela idalela eParliament ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathintambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho kodwa ngazinandelele imithetho nxa isitiza ngena kuParliament iyabe ingamabhili kodwa ibhili yakhona kule drafting department kuMinister of Justice ingazi ukuthi kulama drafters amangaki ngoba kuyayisho zikwanisa ukufika kuParliament kungazange kube le i-public consultation uZulu engazange abuze ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamakhuthuma amathathu 30 days kungaba le drafting kube le public consultation ngena kuParliament ibhili yakhona sidibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina bazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asehlulekile.
Kungaba into engaphathisa yini ilizwe?
Ukhona phela yenanti njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Hayi, sacabanga laphana siqeda isekelo sombuso sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisiswe umgadi wasalelanje wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwanisa ukuthi babe bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathelo elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenze uhluthe athathe yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idalela ePhalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathintambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edalela ePhalamende khasuzahambe nje ayekuthi ngehlulekile. So uswazi lolu alutheleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba engazi baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engene-90 days engahamba kuthi ngoba akula sokuthi abachangi uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Lo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars lilethuba lokunqoba LAFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizanqikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi LAFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathiba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu alisa ukuphakamisa isicoco seligathi leFC Platinum kanye lelengezi Platinum Stars abhekane lemidlalo engaguqula isimo sengalane. Iqembu lengezi Platinum Stars lona elihleze endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni ePapa Fields, kuthi eleFC Platinum lizemukela eleDynamo senkundleni eMandava. Iqembu lengezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona eliqhuba nzima kulonyaka, libe selithandazela ukuba eleDynamo lona elilisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu liphazamise eleFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane le miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthi elengezi le miklomelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle, kuthi ele Harare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Capes United enkundleni eNational Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
We know a lot about Capes.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba siphume lamaso aza kwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leChapungu lizadlala leChapane Mine ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizancikilana leleMtare City ngaseRufaro Stadium, kuthi eleBulawayo Chiefs lizadibana leleNickfoot ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo, lapho iqembu leYada elizemukela khona eleZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi odabuka kwentuthu ziyathunqa koBulawayo, uThulani Dube owazakala ngokuthi nguTuts #touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Baya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunya. Uthuthi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu-ke uAstash eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kugodlwa eminyama komahlaba ayithwale emahole ngikhulele khona. Ngifunde eChazi Primary leChazi Secondary, and a part of my education ngafunda ngikhona lapha etown lakoBulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly, ngase ngisiya kwe-HS Primary lapho engaqedisa khona i-primary level yami le-secondary level yami.
Touch uyazibhalela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo, and kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje. Nxa kukuthi iphupho langifuna lifika, ngiyabe sengilami ngihle ngivule ngirekhode iphupho langikhona kufoni yami.
Hello, was a Friday. Silo Tuts #. Umfana welobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenze labantu abachiyene ukumangalisayo, kodwa okumqoka ukuthi ongu producer wami nguJoe Maseko. Labanye abasupporters awe Highlanders abalisela uPre 14 ngengahlabela layo ingoma ethi kayikhale.
Yeah.
ngazo sebenza lo Sathuli elinye njalo futhi supporter le Highlander lo Lloyd Sander okubizwa kuthiwa ngupasi ngahlabela lo Precious Dube oyiperformer ku Hashtag Entertainment iqembu endilawulayo and ngisebenze njalo le platform one lapho esike sahlabela khona ingoma yabayinye nje
aswelakali emdlalweni yenguqu yebhoso ngoba engumsekeli wayo omkhulu kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula
ngiphathekile entweni ezihlukeneyo including being an accounts clerk and at the same time acting and at the same time ngase ngidlala ibhora ngidlalela ama juniors the Highlanders and ithimu le ngayithanda kakhulu okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo angizange ngilahle ithimu ngaqhubeka ngiyisapota and manje ngitshengisa ukuyisapota kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane
uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho kukhona ukupheka yini okwamanje wethu lana
nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile i-Two Tire album iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje ongangukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo because ethi masenza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule yimi uthutse we-hashtag umfana wokugodla omnyama kamahlaba ethwala
Muthulani Dube bambiza Tuts hashtag utholakala kontongaziwelene kontutu ziyathunqa omfazi ushaya indoda emagumeni esguys wabulawyo phela nguye umhlabeleli esilaye kuleli viki Studio 7 kuhlelo hoza 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 Friday ikabulamukeza Jesus Panda ngithi libe lempela sonte lithulela bye bye
ngeke uEzra Chisa Sibanda lapho obexoxa ke lo Tuts hashtag umhlabeleli ovela kobulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singakehlukani esikhangele ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula obukhulu ngomumo weZimbabwe igama nguChris Gande asidibaneni ngeviki ezayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muriri
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.